Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpalakazi 2021 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
From the outbreak that we detected from Mashibu Teachers College and 8 under randomly pinned COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory NMRL tested positive for the Omicron variant.
Ubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus obikwa ubukhali othiwa i-Omicron.
Qhubeka siyaphambili ikhansili sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi ukushedha amanzi iye ebantwini abantu bayexoxa labo bayengeje abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi iy'ngozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinye.
Isihudo esiqhamuke elokitshini lethabalala extension koBulawayo sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Kuhlelo oza Friday namhla silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba neqembu lakhe eLentale Spears. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebetholakala belegciwane le-coronavirus liyaliqansa elizweni. Izolo kwabahloliweyo batholakala belegciwane leli bangaphezu kwenkulungwane eyodwa 1042, okulinani eliphezulu kakhulu kusukela ngenyanga kaNkwenkwezi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuqansa kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo sokusethusa abanengi abesabela ukuthi ubhubhane lolu luzamemetheka ngesiqubu esikhulu koBulawayo nxa abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane. Udokotela Mthabisi Bebe wakoBulawayo uthi okunye okwengeza leli nani yikuthi abantu abasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Ye, ama cases ze COVID-19 aseyanda, ayikhona eZimbabwe kuphela, but emhlabeni wonke nje jikelele. Ngokubona kwami lokhu kungabe kubangelwa izinto ezimbili. Okokuqala kungabe kubangela ukuthi amazwe amaningi asekho kuma-lockdowns. Abantu sebehlangana nje emcimbini emningi. Iningi labantu kalisalaleli lokho kumele kwenziwe ekuvikeleni emkhuhlane we-COVID-19, abasagqoka ama-mask, i-social distancing ayisekho. Lokhu ngabe kubangela ukuthi ama-cases e-COVID eqale kuyanda njalo. Okwesibili, ezinsukwini ezidlulileyo sizwile ukuthi sokule new variant e-COVID-19 e-South Africa. Ngakho-ke ngokubona kwami i-variant le entsha esaba ngumuntu abantu abaningi ngabe kuyiyo esiyenza ukuthi ama-cases e-COVID-19 ayande njalo.
Unkosikazi Nomsa Khadebe, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kumgceke ukuthi leli nani kalisoze lehle kusikhatshana esilandelayo njengoba sesingena kukhefu lekhisimusi.
Ukumemetheka kwamanani e-COVID akwethusi ngoba siyananzelela ukuthi abantu besebelibele ukuthi kulomkhuhlane. Njalo sebegcwele yonke indawo, ama-masks asagqokwa. Kuhle ngoba siyananzelela ukuthi abantu sebebotshwa kakhulu, bebotshelwa nalawa ama-mask abangagqokiwe. Khathesi sikhangela ikhefu esiya kulo, kuza kuba kubi kakhulu nxa abantu belokhu bengananzeleli, bengalandeli iziqondiso ezakhulunywayo ukuthi kumele bazenze.
Unkosikazi Yolanda Gumbo, umzali olabantwana abafunda kwesinye isikolo esikoBulawayo, uthi kunzima ukuthi bazwisise ngomhlobo omutsha we-COVID-19 owe-Omicron.
As a parent, lami ngithi kunzima kini nxa isiphendukile so i-COVID yakhona and isigcwele emaklasini ezikolo zabantwana. Vele kunzima because ayi one as a parent ubele bekwazi ukuthi are they still following the procedure yokuthi bafike leyo nimkhuhlana isa basasa bayasanitize yini social distance balokhu bayenza yini lokhu yini belokhu zama temperatures egedini esikolo zabantwana
unkosikazi Rita Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi akakholwa ukuthi inani elikhulunywayo liqiniso
umkhuhlane ukhona asali kodwa esikwalayo ngamanani aqanjwayo siyananzelela ukuthi khathi esilandi ikhisimusi abantu abaningi baya bevakatsha bevele endaweni ezijiyeneyo lokhu okwenziwayo kuzama ukuthi abantu bengahlangani ngoba singaphinda sibuyele lapho abantu abaphela khona nge-COVID
ngemva kokuqhamuka komkhakha omutsha owe-COVID-19 kwele-South Africa leBotswana ngeviki edluleyo inani lasebetholakala bele-COVID-19 libikwa seliqansa eZimbabwe iningi liveze ukuthi abantu abasalandeli iziqondiso ezakhitshwa ngabezempilakahle ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane lo kungalesi sizathu ngolesibili olodluleyo umongameli Emerson Mnangagwa uhle wethula iziqondiso ezilukhuni ezokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe lezi ziqondiso zigoqela ukuvala imingcele ukungezelela isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba esekhefu ukuvala izitolo ngehola lesikhombisa lokuthi bonke abangena elizweni kuzamele baqale bahlale bebodwa kwamaviki amabili i-14 days bengakahlangani labanye njalo bezibhadalela indleko yokuhlala ku-quarantine. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye ingcitshi zolwazi lwe-science ezezwekazi le-Africa sezikhuthaze amazwe asifake imigoqo yokuvimba abantu abavela kuzwekazi leli kungena emazweni abo ngoba amazwe la aselohlobo olutsha lwe-coronavirus oluthiwa yi-Omicron ukuthi aphe ubufakazi bokuthi enze lokhu esebenzisa ulwazi lwe-science. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Enkulumeni eziyethulele abezindaba izolo ingcithi zezempilakahle e-Afrika zithe kuyadanisa kakhulu ukuthi ngemva kokuba ele-South Africa leBotswana ebike ukuthi sekulohlobo olutsha olwe-coronavirus i-Omicron emazweni lawo mabili kula mazwe ahlagijimela ukwethula imigoqo yokwethekela kulawo mazwe bengalazi zathu ze-science ezibasekelayo ukwenza lokhu. Umnumzana Abdul Salam Gwe isiphathamandla senhlanganiso ye-World Health Organization obona ngezimo eziphuthumayo e-Africa uthi obekudingeka ukuthi South Africa leBotswana zixhaswe ukuze leli gciwane lingamemetheki hatshi ukwethula izijeziso.
When a country detects a virus is that country's surveillance system is good.
Limigoqo isifana lokuthi ele-South Africa lamanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika bajeziselwa ukuthi inhlelo zabo zokucwaninga ngegciwane le-corona zisebenza kuhle kakhulu.
Umnumzana kuye uthi ukwethula imigoqo emazweni abika ukwanda loba ukutholakala kohlobo olutsha lwe-coronavirus sokungenza amazwe ahle azithulele okungafaka umhlaba wonke engozini.
The current travel ban that are happening from many countries toward South African countries.
Akufanelanga kwethulwe imigoqo kungela bufakazi be-science obukhombisa ukuthi leyo migoqo isidingeka.
Ask from part of populations. I would just invite all the countries to respect the international health regulation and to make decisions that are evidence-based.
Enye ingcitshi ezempilakahle unkosikazi Niski Gumede Muyelet uthi iqiniso elikhona ukuthi akukaziwa ukuthi le gciwane laqala kuliphi lizwe njengoba evele semaningi amazwe asebike ukuthi ale Omicron.
The number of countries that are reporting the Omicron is increasing on a daily basis. It seems as if the majority of these countries that are coming in now are coming from abroad rather than being here in Africa. So we don't know where it started, and as said earlier on, we still need a very good scientific evidence to study further the molecular evolution of the Omicron variant.
Enye njalo ingcitshi umnumzana Ambrose Talisuna uthi umuntu wonke kufanele achayele izandla eSouth Africa neBotswana.
Start off from the point of commending South Africa and Botswana for having
siyabonga iSouth Africa leBotswana ngokuphumela obala.
And this really is in the spirit of transparency and sharing information, which is at the core of the international health regulations.
IBritain kube yilo ilizwe lokuqala ukwenqabela ukwethekela phakathi kwayo leSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrika kukuqela leZimbabwe. Kwasekulandela amanye amazwe eEurope kungakangeni ambalwa ezwekazi leAfrika. Kazangaphosise Maseko umongameli Cyril Ramaphosa wahle wachaza leli nyathelo njengelingadingekiyo njalo elithethwe kungasetshenziswanga ulwazi lwesayensi. Esekhuluma lamazwe e-Afrika lawo ethule imigoqo, umnumzana Ramaphosa uthe kawekele ukwenza njengalawo ayithumbe lokuncindezela i-Afrika. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa selumemezele ukuthi South Africa isingenile kuhlandla lesine lokuhlasela kakhulu kwe-coronavirus i-fourth wave. Lokhu kulandela kukhwela ngesiqubu kwabahlaselwa yi-coronavirus ngosuku. Ngimelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganeno ngemva kokuba umanisipala waleli dolobho elaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Isikhulumeli sikamanisipala wokubulawayo unkosikazi Nesisampofu utshele Studio 7 izolo ukuthi kulabantu abafika phose amakhulu amathathu ababanjwe isihudo lesi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kodwa sikuthola kuhle ukuthi abantu umbiko sikuthola oqondileyo ukuthi bavalwa amanzi, amanzi nje i-shedding le 72 hours, amanzi athe esebuya abantu ekunatheni kwaba amanzi lapho waqalisa khona umkhuhlane wolo wesihudo. So ke ngokunjalo izakhamizi lokucabangela ukuphakemeka azizinani ukuthi uhlupho lusuka khona phana emanzini. Ngobe kuvuleni kwawo kulapho kwazaqalisa khona uhlupho lokuthi abantu bagijinswe izisu. So bayaphosa bayakucabangela ukuthi kutho ukuthi amanzi lawana abe le contamination, abe lezinye inambuzane ezingaqondanga esezizwe sezenza abantu bathale kanzima ngezisu. Ngokunjalo abantu bagulile lanxa singakatheli umbiko womuntu osithileyo, kodwa iningi labantu sebeseligulile. And the council ya-reactor ungafika ethabaya labana eclinic fakwe le tent elikutshengisa ukuthi abantu ngoba sebebuye eclinic ukuthi baningi kose bezobafaka i-tent bandle ukuthi bancediseke masinya bengajoyi ama-cues lawana ajwayelekileyo emaclinic.
Kahle kahle bathi kuyini okungaba kubangele udubo lonalolo?
Okungabe kubangele udubo lokuthi abantu bagijinswe izisu, izakhamizi zicabangele uhlupho olusemanzini ngesizathu sokuthi amanzi angene ku-shedding le 72 hours esiyazi ukuthi amanzi ayavalwa abe sevulwa after 3 days. Izakhamizi ezikhona labona abagijinswa izisu bathi bona kuthe sokuvulwa amanzi abantu banatha ukuthi lana amanzi kulapho okuqalise kwana lolu hlupho lokuthi abantu bahlaselwe izisu bagijime sebehlaselwe yilo mkhuhlane we-diarrhea. Ngokunjalo ekutsho ukuthi uhlupho asithandabuza ukuthi lusuka khona phana emanzini, kutsho ukuthi kule nto eyenzakeleyo emanzini kwaba le contamination, ama-pipes angabe be-contaminated. So khona okuke sikutsho ukuthi I think siqhubeka siya phambili i-council sokufanele ukuthi ikuyenzele okuthiwa yi-informed dissemination good time ukuthi ingakakasi ukushedha amanzi iye ebantwini, abantu bayexoxa labo bayengeja abantu bakhulumisane labantu batsho ukuthi ingozi ezingaba khona nxa sesishedha amanzi ngaba le ngozi ezinje ezinje. Kwenqabeka lezi ngozi ukuthi lingahlaselwa asithi kube le-contamination amanzi nxa evula, kubaya lezi ngozi kungangcono lenzele okulalokho. But sibona ngathi i-council iyaphuza ukwenza khona ukuthi i-council isuke ibe reactive ngoba ngathi esiyeza ukuthi bathi bazavala amanzi kancane bazame ukuthi kube le mithi ezafaka emapayipini laphana ukuthi ngabona lezi nambuzane ezikhona phakathi zife bese kuvulwa amanzi. Kanti weyaseyi i-council khona kufanele vele ukuthi ngakuhle kwenzalo kungabi le ngozi bangabi reactive. Ngabona kwesingakutho ukuthi sibalekele ingozi ngoba singakhohlwa ukuthi eluveve kwaba lohlupho olufana nayo walahlekela imphefumulo yabantu sathiwa abantu abaningi khona ngayo. So ke i-council yayikunanzela ukuthi singangena uhlupho olufana nayo, kodwa kuzakhamizi siyaqhubeka sixwayisa ukuthi ngohlupho olukhona bananzela amanzi. Nxa kungabavumela enale isayensi ejwayelekileyo ukuthi nxa ungathi uyawacabangela amanzi ungangcono wabhoyile. So izakhamizi siyabaxwayisa ukuthi khathesi amanzi nxa angazahambi asiwabhoyileni, sibalekele khonoku futhi ukuthi sibe le ngozi enjengaleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kulayifto lamhlanje sikhangela uqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa uthelelwana lula othiwa yi-Omicron. ekulungiseleleni ukuthi kube nobulembu obukhululekileyo njalo obuthembekileyo yindikimba yombuso kamongameli Joe Biden lomsekeli wakhe uKamala Harris. Elemelika seliqoqe imizamo kahulumende lamanye amazwe ukuvikela uzulu welemelika lezakhiwo eziqakathekileyo ekuhlaselweni ngobulembu be-internet. Imizamo le isiqalile ukuveza izithelo. Ugatsha lwezomthetho kunsukwana isanda kwedlula lubike ukuba kulabadabuka kwamanye amazwe ababili ababotshwe ngoba besebenzise ubuciko bezobulembu ukuthi bahlasele ingatsha zikahulumende ukuze bazibambe ngamandla baphiwe imali. UYaroslav Vesinski odabuka kwele Ukraine wabotshelwa ukuhaza impehla zobulembu ebulenjini babantu abambalwa okubalisa lenkampani ekumsebenzi wezobulembu eKaseya ngenyanga kaNtulikazi. Lolu gatsha olwezemithetho lubika njalo ukuthi lwafumana imali eyizigidi eziyisithupha $6.1 million okuyimali eyayiphiwe uYegeviv noPolyani odabuka kwele Russia, laye ukuthiwa wahaza impehla zobulembu ebantwini abambalwa ababalisa osomabhizimusi lengatsha zikahulumende esigabeni seTexas ngoNcwabakazi womnyaka ka-2019. Kumaphepha asemthethwandaba, uVasinski loPolyanin bangena ebulenjini babantu abaningi bahaza impehla zobulembu ezithiwa Sodikanki River ukweba imininingwane yemitshina yamakhompyutha yamankampani. Ubugebengu bobulembu licala elikhulu kakhulu ekuhlaseleni ilizwe. UZulu Mathupha, umnotho welizwe lomvikela welizwe, kutsho umtshutshisi omkhulu welizwe leMelika uMerrick Garland. Umbiko wethu ucacile. EleMelika kunye labangani balo sindawonye sisenza konke okusemandleni ethu ukubamba abantu abahlasela ngobulembu laba bajeziswe bathathelwe le mali abayabe beyithathele abantu ababahlaseleyo. Umbiko wethu kuzikliwe lezi ucacile. Ungahlasela abantu abaseMelika siza kudinga, kutsho umsekeli kamtshutshisi welizwe uMonaco. Umongameli Joe Biden utshele umongameli wele Russia uVladimir Putin ukuthi eleMelika lizathatha amanyathelo ngendlela zonke ukuvikela uzulu weleMelika lezakhiwo zakhe ebubini bezobulembu obukhona. Yikho esesikwenzile, sisebenzisa amandla onke kahulumende ukwenqabela amagagasi obulembu angalunganga labadala lokhu, ukuqinisa imizamo yokuzivikela, ukulungisisa udubo oludalwa imali yobulembu i-virtual currency ukubhadala lezi zikliwi, lokuqoqa amanye amazwe ukulwisana lobugebengu, lokukhulula ubulembu ukuze bungahlaselwa izikliwi zobulembu. Umongameli Biden ugcizelele wathi uzaqhubeka isebenzisa zonke izikhali ezikhona ukuvikela uzulu weleMelika labangane bakhe kuzikliwi zobulembu. Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Imbongi elodumo uAlbert Nyathi lokhu eqhubeka ngomsebenzi wakhe wokulibazisa uZulu eZimbabwe lakwamanye amazwe. UNyathi uxoxe lo Ezra Chisasibanda weStudio 7 ngokukhula kwakhe njalo langokuba imbongi.
People of the accursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly 4 bullets have to greet you and you say, peace, peace, all peace unto the whole world. Nzalelwe ngakhulela eKafusi. IKafusi i-area nje enkudlwanyana, kodwa kuloko yindawanyana okuncane okuthiwa yipikinini. Upikinini, kulo mfula okuthiwa ngokupikinini. Upikinini yabona libizwe lavele esibhonweni ukuthi pikinini. Nazi pikinini, which uthi okuncane ngokungifula okuncane obikinini kodwa ikafusi ibiga area yikho lapho engizalelwe khona ngakhulela khona ngifunde khona kodwa ekufundeni kwami isikolo angisasithandani ngoba Ezra wawuthi nxa khula ngaleyo ndawo there was no role model kwakungena muntu okuthiwa lo nguye ovelele esikolweni i-role model kwakungaobhuti bami nabomalume nabazawami babesiye South Africa beyesebenza egold kuma-gold mines ikakhulu then lately ngabo-75-6 kwasokuleyo kuthiwa iwenela beyesebenza khona bebuya-ke umuntu ele-galaxy iradio so kwakuthiwa i-galaxy ebuyele ebhayisikile idikiwili abuyele into ezinhle yizwe esasizibuka thina okwesikolo ovela kithi hayi kwakungela muntu okuthiwa osingathi ufundile uvelelela ye ngiyakwazi uprofessor Clever Nyathi uprofessor Makhurane ya babekhona ngangisela usimbuzi zamazongo so i-combination yokuthi first akuna role model efundileyo umuntu endaweni sokuthiwa secondly umfula ugcwele third ukwelusimbuzi ngakho-ke kwangenza ngazonda isikolo ngoba ngangihlala ngisemukodwa
wacina ufundileyo
ya ngezikhathi ngacina sengizokwenzakele
ususeyunivesithi yezimbabwe lapha sike kuzwa phela kuthi usuqaliselene zokuhlabela usuqaliselene zobumbongi akusitele ke laba waqala njani ithelelele
No. Ubumbonyi abuqalelanga e-University of Zimbabwe. Yikho engifuna ukukutshela bonke labancane abakhulayo. Baqalela kudala yabona nxa uthi wena usekhaya ubamba umvundla kumbe impunzi kumbe inqina umama wakho ekuchaya ngezitemo zakini ethenyathe emdluli Tariato Kwana emdlulo odlule ezinye kwasukela khonapho ngazothi ngezikhathi kulo uDr. Robert McLaren wayengifundisa wayengilecturer wami wangikhuthaza kakhulu ngikhumbula kuhle it was early 90s like 1991 ngikhumbula ngi-actor nguNelson Mandela and it was Rivonia trial ngisithi mina I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal that I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Loge ngu Albert Nyathi imbongi elodumo obexoxa lo Ezra Jesus Banda sizaqhubekela phambili ngengxoxo le ngesonto Uhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo werumba uManyanyatha ehamba leqembu lakhe leNtale Spears. Iqembu leli lethule idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi Undofa Yingqondo. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lentale lesine njalo lile ngoma eziyisikhombisa nangu umkokheli weqembu
ngibingelele okhulumayo uManyanyatha umfana kaFaith Nathi ngokuzalwa ngise Plumtree endaweni yaseMambale esigabeni sakwaNtale iqembu leNtale Spears iqembu nje eliqala ukuba khona ngo-2015 siqala ukukhipha i-album yethu ethi Isithwalwa
ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko ethi Undofa Yingqondo abasemnyameni, imali, birthday, ekufeni, bantinti kanye lethi lerato. Tenga izalate manyanyata bali tola njani.
Wena kumana nami, unamba iti 061-921-6115. Inombole ya South Africa leo, ngoba vede ngomsele South Africa. Noma, venge nuku Facebook lapana, veti manyanyata entale SPS.
Abalandeli ubachiela wapi amazi?
Engathanda ukusho kubalandeli ukuthi siyaludinga usekelo ngendlela esezingene liphezulu kakhulu singabaculi berumba. Liziqhenye ngomculo wakithi werumba, liwazise abanye abantu njengoba nathi sayazi eyabo. Like siyadlala thina uhip hop, siyadlala omasikandi, kodwa labo bantu futhi abawazi umculo wethu. So asidlaleni umculo wethu, siwazise abanye abantu. Nathi singabaculi berumba sizobe siloke sikhuphula amasokisi laphana, siroka ngendlela esezingene impela ukuthi noma bewuzwa umculo wethu zwe ukuthi umculo omnandi
uphuma ke enkundleni umanyanyata leqembu lakhe lentale SPS ngale. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubikwa usukhona eZimbabwe umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa yi-Omicron. Isihudo esiqhamuke elokitshini leChabalala Extension sibikwa sesinganenwa ngemva kokuba umanisipala wakoBulawayo yelaphe abantu abaphethwe ngumkhuhlane lo kungelambadalo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo-7:30 kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.